isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngokubona kwami i-political culture esikhona kuzanu PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asontenja into ezahlalisenzakala kuzanu PF ngoba bavele bona i-culture bayi-adopt.
Ukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF olwalumele lwenziwe izolo kwezinye indawo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi ilubelo dlakela kanye lokuqilibezela.
Sizwa sivya kudana okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa i-inspection iyi-10 days kuphela ngoba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye baya bengenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe bayesheka ukuthi amabizo abakhona yini kuvota sroll.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko isazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Incwadi kwezempilakahle zamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kokulinywa lokubhenywa kwembanje nguhulumende yilabo abagulayo ababe bethwe kumele bazibheme ngodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namuhla kule mbiko yokuthi lube lodlakela kanye lokuqilibezela kwezinye indawo. Esigabeni seGweru Vungu, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa umnumzana Omega Spanda unqobe kukhetho lwama-primaries lolu. Njalo unqobe obengummeli walesi sigaba edalele parlamente umnumzana Josephat Madubeko. Kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries lolu uGibson Pepe uyalandisa.
Egogwe kubikwa kubanjwe ilunga lezanu PF lilamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 bese kusithi endaweni eziningi udlakela belubangelwa yikuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. I-ZANU PF yona ayikakhulumi ngalolu daba njalo impumela esasekhona ayikakhitshwa yileli bandla. Omela ikhuwatsana East edayele ephalamende unkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Tinashe Maduza owekhambuzuma, umnumzana Terence Mkhuphe oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo owobudiriro, uDani Derera owemfakoza lomnumzana Obadaya Moyo owezengeza West, bonke babikwa benqobile. Ingcishi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono ude udlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasosha embusweni wabo. Njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa okukhokhelela i-MDC Alliance ukuthi enqobe kukhetho lolonyaka.
Udlakele silubone lusenzakala kuma primary elections eZANU PF litshengisela ukuthi hatshi iZANU PF isiphelile, sokukhanya sokuphuma egcekeni ukuthi hatshi sokuyinto yamasosha. Njalo amasosha akakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani, yikho kugcwele udlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokishini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi okwenzakele kuZANU PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela, that's why libona ukuthi baphuzile uhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ekhanda. So ikhanda lakhona eliyile elikhokhelayo kusho ukuthi yini the root causer, yikho lapho kuqala kule nhlonso yendaba. So ngokubona kwami political culture esikhona ku ZANU PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele ngecorruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asontenja into ezahlalisenzakala ku ZANU PF ngoba bavele bona iculture bay adopt.
Enye ingcitshi ezombusazwe umnumzana uStalo Siziba uthe iZANU PF yehluleke ukuba lokhetho olokuthula olungela buqili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobuqili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasosha lamapolice asetshengise iZANU PF ukuthi aphakathi kwalolukhetho.
Oqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number 2 sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale ke udlakela violence ijikelele kuma elections. Why ngisitsho njalo? Oqala uzabona ukuthi ama elections eZANU PF ebe monitor ngamapolice. So kutshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kweZANU laphakathi kwelizwe okuthiwa yi-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi uviolence ibinenga kulo. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma polling station achiyetshiyeneyo. Lokhu okuizinto lezo ezi-3 yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZANU PF bekumele lwenziwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmo Chitsiba ongancintiswanga e-Highfield, bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridat encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission siyethule umbiko okwazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lonyaka asefike esibangeni esiphezulu. Abezekhi bethule umbiko okhuthaza abantu ukuba labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR bayehlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota. Izekhi izakhupha uluhlu lwabazavota kusukela mhla zilitshumi lasificamunwemunye 19 kwenkwezi kusiya mhla zingamatshumi amabili lasificamunwemunye 29 kwenkwezi, kulandelwa isisekelo sombuso welizwe ngezokhetho u-Section 21 we-Electoral Act usahluko 213. UZulu owabhalisela ukuvota wamukele ngokusola okukhulu amalanga alitshumi ahlelwe yizek bethi malutshwana. Unkosikazi Nomhla Nyoni ngomunye osole amalanga alitshumi.
Sizwa silokudana okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa i-inspection iyi-10 days kuphela, ngoba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye babe ngenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe baye check ukuthi amabizo abakhona yini kuvota solo.
Evumelana lonyoni, unkosikazi Nonjabulo Mguni uthi bakhona ababhalisela ukuvota abaphandle kwelizwe, ngakho kuzakuba nzima ukuba baze ngesikhathi esifitshane kangaka bezohlola.
Amalanga la esiwaphiweyo ukuthi se-inspector amabizo ethu ku-voters registration malutshwane kakhulu, ngakho uzathola ukuthi thina abanye siyabe sisemsebenzini asitholi isikhathi sokuthi nxa sitshayisa siye-inspekta ukuthi amabizo ethu akhona yini. Silezihlobo futhi njalo abarejistayo basuka baya ngaphandle kwelizwe, ngakho i-10 days lezi ezifakiweyo zilutshwana kakhulu ukuthi baphenduke babuye bazoyi-inspekta ukuthi amabizo abo akhona yini.
umnumzana Brian Moyo omunye owababhalisela ukuvota uchaze ukuba isikhathi esihleliweyo asihambelani lesikhathi esathathwa iZEC ibhalisela abantu ukuba bayevota ecela ukuba iZEC yengeze amalanga okuhlola.
Ichumi kuphela lamalanga lidingakala ukuthi laba abakhangelisayo kumbe abahlolisisayo behlole ilanga lonke lobusuku konke. Sengitsho ngibalele ukuthi ingxenye kuzadingakala ukuthi 24-hour service. Ngaphandle kwalokho ngibona nganayo imalutshana kakhulu.
IZEC yazise njalo ukuthi labo abalezihlobo zabo ezithe zabhubha ngemva kokubhalisela ukuvota bazebikela iZEC bakhutshwe kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Kulabo ababhalisele ukuvota kundawo ezithile kodwa sebefuna ukuntshintsha indawo banakho ukuya eZEC bayeguqula, kodwa kufunakala ugwalo lwekheli lwalapho asebefuna ukuyavotela khona. Ngemva kohlelo lokuhlola amabizo kuluhlu lwabazavota ngaphansi kwe-BVR, iZEC ichaze ukuba izaphuma loluhlu oluyilo oluzasebenza mhla welanga lokhetho. Abantu bazahlola amagama abo kundawo zokuvotela ezizakhutshwa kumaphephandaba, kumabonakude kanye nebulenjini beZEC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla licele umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi ulahle isinqumo se-High Court esokuthi icele leli kalilalungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khuphe ukusebenzisa ibizo lebandla leli lempawu zalo. I-High Court inqume ngeviki edlule kobulawayo ukuthi icele likaChamisa lelikaMakhuphe ayalingana ngoba engakehlulelwa ukuthi icele elisemthethweni elimele lisebenzise ibizo le-MDCT liphi. Kodwa icele likaChamisa liyakuphikisa lokhu lisithi umahluli we-High Court waphambanisa. Yikho nje likweze udaba lolu e-Supreme Court namuhla. Sixoxele gqwetha elimela icele likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu wachasisa okuningi ngenyathelo labo.
I-MDCT ethunganyelwa ngu-advocate uNelson Chamisa izikhweza udaba lwayo emthethwandaba omkhulu we-Supreme Court. Yakho lona ngokuphathwa okwenza udaba yinkantolo enkulu e-High Court ekobulawayo. Kule nto ezi-very technical ezahluzwa phambi komthethwandaba we-Supreme Court. Kodwa into ekhanya iyinkulu kakhulu ludaba olokuthi umama uThokozani Khuphe isistu part ye-MDCT yini kumbe naye sele political party yakhe eseceleni etshiyana le-MDCT kusuba njalo unalo yini ilungelo elokuthi ayalisebenzisa impahla ibizo ele-MDCT. So yindaba ezahluzwa ngeleyo umthathwandaba omkhulu we-Supreme Court.
Ilithi njalo umahluleli we-High Court wagijimela ukuthetha udaba elalingaluhambisanga kuye, echiya udaba olumqoka elalilufake phambi kwakhe. Kungani lisitsho njalo?
Limqotho lelo esikhulumayo sithi i-MDCT ize ile ilethe udaba lwayo enkantolo enkulu High Court kobulawayo umama ukhuphe ubaba uBert Kutu ubaba waBert Niko Bebe bakhuluma bona besithi udaba lolu kaluzange luphangise kulethweni emthethwandaba. So khonokho yikho ke okwakhulunywa enkantolo uMahluleli thina sithi wayemele efaka isiphumo sakhe ephendula lowo mbuzo okuthi MDCT yayisheshile na yaletha udaba lwayo kumbe yayiphuzile ukuletha udaba lwayo. Kodwa uma ubala isinqumo esayethulwa inkantolo enkulu zakubona ukuthi kulokunye ukwahlulelwa kodaba olwalunga kabe kwaphambi komahlulelo omkhulu.
Yona iSupreme Court likhangelela ukuthi iluhluze nini lolu daba?
Akasikwazi ukuthi izasipha nini idate, kodwa esikukhangeleleyo esikucelayo ukuthi iSupreme Court isheshe iphange.
Umnumzana Thabani Mpofu ligqwetha elimela icele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iqoqa umkhosi wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele LMA Day elinanzwa kusasa. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zamalunga ngenxa yokubhidlika komnotho okwachiya abanengi bengela misebenzi, abanye sebezisebenzela imisebenzi yezandla loba ukuthenga lokuthengisa. Umnumzana Elijah Mutemeri isiphathamandla salinhlanganiso uthi ZCTU lonyaka ikhethe indikimba eqakathekileyo ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn."
Ithimu leyi iyasitshela ukuthi sonke kasibambaneni si-organize sikhulume ngamapolitijeni asibasebenzelayo sonke ndawonye sibuye endawonye. I-membership eningi seyiku-informal economy.
Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union Gapuze, umnumzana Austin Muswere, uthi amalunga abo abhekana lobunzima obuphethwe kabili.
Nani payment of wages fall out in completion of collective bargaining processes.
Bhekana lenkinga zokungabhadalwa kwekolo kunye lokungatholi ithuba lokukhulumelana labaqashi. Uholo i-collective bargaining esokugcina kusenza ukuba sidonse okweminyaka efika kwemithathu singezingelwa ngeholo, kodwa asidinwa siqhubekela phambili silwisa.
Uthi sokulama-union amanengi aphonguvela nje ecila abantu emapulazini ebathembisa okungekho ethatha lezi mali zabo, njalo abantu asebele mfundo yaphezulu labo sebebonakala bedinga imisebenzi lasemapulazini noma iholo liphansi kangaka. Ethi noma kunjalo bayalwisa bevuselela inani lezisebenzi belwela lamalungelo abo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi noma uhulumende ethembisa ukuvula amabhizimusi kuqakathekile ukuthi ananze izisebenzi ukuze lama-union elwele amalungelo esebenzi kakuhle.
Ama affiliates ethu ke aloke asesekhona loba nje izinto kazimanga kakuhle, singathi kabaqinanga ngendlela ababe yiyo iminyakeni edlulileyo. Sikhangele indaba zabo ze collective bargaining, sibona abanengi sebehambe iminyaka ngabe emibili emithathu kungazange kube lesivumelwano ukuthi ba imali ingakhwezwa yini. Kanti ke yikho abakumeleleyo yi-union ngokunegotiate imali ngama-conditions of employment.
Inhlanganiso yeGapuzi yayilezisebenzi ezifika kunkulungwane ezedlula ikhulu ngezikhathi umumo welizwe ukusimo esihle. Lehlalelo nani lafika kunkulungwane ezilichumi nje kuphela kulandela ukuhluthunwa kwamapulazi eZimbabwe. Kodwa yalwisa kwagcina kusengezelelwa lelo nani lamalunga alo lafika ke kunkulungwane ezingamachumi amathathu okwamanje. Ngimele Studio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngenyathelo likahulumende elokuvumela ukulinywa kwembanje lokubhenywa kwazo ngezizathu zezempila kahle. Kodwa kayisuye wonke umuntu ovunyelwayo ukuzilima. Lithiye indlebe ke ku live talk lizo kubana ngoba nabavunyelwayo njalo inhlawulo omele uyibhadale imali ukuze uthole i-license. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umongameli wakwele Nigeria, umnumzana Muhammadu Buhari, uhlangana lomunye wakhe wemelika, umnumzana Donald Trump, esikhundleni sakhe khonapha eWashington DC, lamhlanje sikhuluma nje. UBuhari ngumkhokeli wakuqala weAfrika ukuhlangana lo Trump esikoleni sakhe eseWhite House selokhu ethethe intambo zombuso nyakenye. Izisebenzi zenhlanganiso zomhlaba eziphathisa ngoncedo ezilichumi ebezithunjwe ngeviki edlule ngabelinye lamacele alwisanayo empini yomdeni kwele South Sudan zibikwa sezikhululwe. Singeneke kudaba lwembanje insangu phela. Incwethi kwezempila kahle zithi ukuvunyelwa kokulinywa kwembanje nguhulumende linyathelo elilungileyo kakhulu njalo kuza siza labo abalungisa imithi elapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa incwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembanje lezi kwezokuzijabulisa nje kungaba yingozi. Kubika uMavis Gama.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDr. Evans Masitara, uthi belivele selisalele muva eZimbabwe kwezokuvunyelwa kokulinywa kwembanje njengoba amanye amazwe kade aqala ukukwenza lokho ngemva kokunanzelela ukuba ingumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo. Lanxa uZulu weZimbabwe esemukela inyathelo likahulumende lokuvumela ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukulungiswa kwemithi elizweni, ukhuthaza iziphathamandla ukuba zibeke imithetho leziqondiso ezilukhuni ukwenqabela ukusetshenziswa kwayo ngendlela engalunganga. Unkosazana Sithabile Dladla ngowesifazane osesemutsha othi ubesazi impela ukuba imbanje kungumuthi olakho ukusiza abalezifo ezijiyeneyo njalo uyalamukela ngenjabulo lelinyathelo likahulumende.
Imbanje zona ziyanceda ikakhulu ekulapheni imikhuhlane enjengabo asthma, o-cancer. Ngake ngathi ukuxoxa labanye ontanga bekhuluma ngama-benefits awembanje. Inxa yokuthi abanye babesebenzisa imbanje kompani ekusebenziseni babekhuluma ukuthi yindaba beyisebenzisa. Yamanye amankazana bathi impande zembanje ungaziwomisa ubusuzihlanganisa noma le-vaseline kuyakhulisa inwele.
Kodwa uthi kumele kubekwe imithetho elukhuni enqabela ukungasetshenziswa kuhle kwazo.
Kwelinye iside ngibona ngani akukho right isosinqumo esingathi singasithakazelela ngenxa yokuthi ontanga bona basoze basebenzisa imbanje ngokufaneleyo, bona bazayi-abuser.
Umnumzana Solomon Ndiweni wasechabalala kobulawayo uthi uyalincoma laye leli nyathelo eselithethwe nguhulumende ngoba lizosiza kakhulu ekulungisweni kwemithi eZimbabwe, lanxa yena ubengazi ukuba ingumuthi.
Into engibona ngani nxa beqinisile ukuthi imbanje ziyelapha kungabe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe lethu alila isibhedlela zila mithi ekwanileyo. Ngenye indlela into engabe lokhu engakwanisa ukuphakamisela ezempilakahle kuleli lizwe.
Akwesabelayo uNdiweni kubana uhulumende engaphetha esefaka imithetho ezokuba ngumgoqo kwezokulinywa kwalesi silimo.
Ingabonthi esingathi ama-conditions akhona ukuthi kumele be-register, kumele bebhadale imali eningi kakhulu, into engakhona ukubisela emuva inyathelo naleli thethwe nguhulumende.
Umnumzana Henry Mateo uthi akalemukeli leli nyathelo elithethwe nguhulumende ebona lizokuba yingozi kuZulu.
Abantu abaningi bayakwazi ukuthi imbanje iyayenza ukuthi umuntu adakwe, so lokho ukuthi imbanje izaba ilungisa imithi, hayi lokho akutsho lutho.
UMateo uthi akwesabayo yikuba kuzaba iziphathamandla zikahulumende ezizothola incwadi zokuzivumela ukulima imbanje.
Uhulumende wethu lapha eZimbabwe izinto vele kaziko organized, zilobugebengu phakathi. Abantu kumele bakwazi ukuthi abantu abayenzi ukuthi umthetho lo ube khona uwe ukuthi imbanje zilinywe kusemthethweni labo bafuna ukuyenza ibhizimusi.
Ngaphansi komthetho osanda kubekwa we-Statutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicines and Scientific Use Regulations, uhulumende uvumele ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ukuze ingaze yasetshenziswa ngendlela engayisiyo, umphathintambo wezempilakahle nguye ozoba lamandla wokutholisa amalayisensi kulabo abafisa ukulima lesi silimo. Ofisa ukuzolima imbanje kuzomele ahlawule inkulungwane ezingama-$50,000 zamadola ukuthi athole imvumo yokulima lesi silimo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo ngamafitshane, liqhubeka elitshaya eziwayo. Iqembu leNgezi Platinum kumidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Nangu uJoseph Njanji.
Iqembu leNgezi Platinum Stars lisele kuyilolodwa iqembu elingakanqotshwa kumidlalo yalonyaka ngemva kokuba litshayele iHighlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo okwempumelelo. Itshile ihlezi phezu kwengalane elilemi kilomelo ngama-22. Iqembu leHighlanders lithe ngokudliwa lehlalahlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo, ikanti endaweni yesibili kuleqembu leFC Platinum lona elilemiklomelo elithumi lathobamunemunye kuthi elebhoso linemiklomelo elithumi lesikhombisa. Ngaphansi kwengalane iqembu leDynamos lize lenelisa ukunqoba okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaye leBulawayo City nge-2-1 ngesonto, okuyimpumela eyenze ukuba liphakame kancane engalaneni yemiklomelo liyehlala endaweni yesithathu nxa usuka emsileni. Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile miklomelo emine, okulinani eliphethwe liqembu leZPC Kariba okuyilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi kusasemasinya ukuba kucace uba kungaphi okuyawela khona indulo xa kuxaku ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Khangele iCastle Lager Premier Soccer League sinanzelele ukuthi hawu lokhu kugiqwana khonaphana okwakhanya ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi. Njalo singathi singananzelela phansi khonaphana iqembu leDynamos liyenelisile lawo ukuthi lithole ukuwina umdlalo wabo wokuqala betshaya iqembu leBulawayo City. Kutshengisela ukubana hayi isizini yethu le isiyaphela, akukakhanyi ukuthi kuyabe kume ngaphi.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leFC Platinum elizadlala khona lele Black Rhinos eMandava.
Siyabonga Jahale Zansi ukuziphetha ezosuku isikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwabazamela ibandla leZANU-PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi kube lodlakela kanye lokuqilibezela. Icele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla licele umthethwandaba weSupreme Court ukuthi ulahle isinqumo seHigh Court esokuthi galila lungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khuphe ukusebenzisa igama lebandla. Kwanele nguntungameli Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.